wagu VOA Ndebele.
Ngalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 7 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sebelithumi abantu asebetholakalele igcikwane lecoronavirus elizweni. Abaphila ngokuthengisa izitaladeni bathi sebethumele uhulumende amagama abo ukuze baphathiswe kusikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwezindawo.
Sesikwenzele ukuthi sesihambisile imibuzo naleyo ukuthi sibakusele ukuthi imali le izabanjwa njani, lokuthi izaphuma nini, lokuthi imalini, siyathola impendulo.
Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo ikhuthaza uZulu ukuthi angasuki ezindlini ngoba amapholisa ebopha abazulazulayo.
Kulokhu kuqalisa lockdown kunenge kakhulu okuhlupha abantu. Uzafika ukuthi abantu bayaphasazela lapha abagcwele indawo yonke bedinga impuphu kakhulu. Kungavele ukuthi bekule mpuphu endaweni ethize abantu basabalala bayikhonale.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele amabhanga ukuthi avulwe kusukela kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi sebelithumi abantu abatholakale belegcikwane lecoronavirus elizweni. Embikweni owethulwe izolo lugatsha lolu luthi kulowesifazane oleminyaka engamathumi amabili lane 24 otholakale elegcikwane leli ngemva kokuhlolwa kwegazi labantu abalithumi lantathu i-13. Umama lo ubikwa wavela kwelengilandi njalo uhlala eHarare. Bonke asebetholakale belegcikwane leli ngabahlala eHarare ngaphandle koyedwa ohlala edolobheni leVictoria Falls. Lokhu sikudaba lunye. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni amavenda bathi sebehambise uluhlu lwamagama abo ukuze baphathiswe phansi kwesikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Ngeviki edluleyo amapholisa ayicithe impahla yabanye abathengisa ezitaladeni zeMutare, kwatshiswa amatamatisi, imbhida lokunye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo usole lokhu wathi abaphila ngokuthengisa ezitaladeni balelungelo lokwenza lokhu ngalesi sikhathi kuvalwe izitolo eziningi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sesikwenzele ukuthi sesihambisile imibuzo naleyo ukuthi sibakusele ukuthi imali le izabanjwa njani, lokuthi izaphuma nini, lokuthi imalini, siyathola impendulo. Sicabangela ukuthi hayi, ingxenye kusiyaphela iviki nale kuyazokucaca kahle ukuthi vele kuzabanjwa njani.
Sizwa kuthiwa kumele lihambise amagama amalunga enhlanganiso yenu labo bonke nje abathengisa ezitaladeni amavenda. Selikwenzile yini lokho?
Nomzana Gande, abantu bayakhala ngendlala ezindlini, bathi bona akuhlaleki endlini nxa ungela kudla. Bathi bona ngabe uhulumende uyashesha ancedise ngokudla, kwenzele ukuthi abantu bahlale endlini, ngoba kulokunzima nje kusazi ukuthi abantu abasebenza kusuka esandleni kusiya emlonyeni ukuze baphile, akula mali abayibekayo yokuthi nxa kunje isimo sinje baye kuyo bathathe bathenge ukudla okweneleyo okwamaviki ephoso yamabili asesele. So abantu lokhu bekhala silokumangalisayo, abantu bagcwele ezitolo ezinkulu khona kumalokishini bazama ukuthi bafole bathole impuphu. Okunye futhi usizi ukuthi bathi khona la abantu bezitolo laba yibo abakhipha impuphu ngemuva, beyinika abangani babo basi siyayithengisa emsikeni abantu omnyama kubangela ukuthi ke impuphu iqinise eneli ukuthi abantu bayithole babethenga impuphu le ngentengo kahulumende le bathi yi-subsidy yabe yehlisiwe efika umuntu wesitolo ayikhweze kabili nje ngumzekelo sokuthi kumele bayithengise nge-70 pond kodwa igcina isikubo 140 pond usiya kubo 200 khona bayithenge ichiphile kuhulumende yakhala kakhulu abantu abanye sibeze sithi ngabe kungcono-ke abantu bazithenge bazithengele umumbe e-GMP ngoba i-lockdown nale ayisoze yasiza nxa kuyukuthi abantu balake bevuka besiyafola beminyana behlangana ezitolo so kungani kuthiwa nje kudlalisa isikhathi yikho abantu abakhala kakhulu nxa sikhuluma nje kunje abantu abazisebenzayo khonapho koBulawayo. Yes, sikwenzile ukuthi sihambise amabizo kuhulumende thina njengenhlanganiso iBulawayo Vendors and Traders Association sesihambisile esilabo emabhukwini ethu siwathumela amabizo kuviki le edlulileyo lezinye inhlanganiso engizaziyo sezithumele kodwa abanye balokhu besithi basalungisa amabizo kabakahafaki emthineni ukuthi athumeleke kuhulumende kodwa thina sesithumezile sesimelele ukuthi sitshelwe-ke ukuthi uhlelo luzavuleka kanjani njengoba ngitshile phambilini ukuthi sizibuzile ukuthi basitshele ukuthi imalini lokuthi abantu bayayithola nini lokuthi abantu abazakhetha njani besithumele thina njengenhlanganiso kodwa hambe sisiwahambisile amalungelo ke ukuza nje ukuthi kanti uhlelo luyaqala nini ngoba siyabha ngendlela ezindlini njalo sishona sifolile emalayinini so sithengayo siyathola imali sithenge sikuthengayo sihambe sihlala phansi.
Umnumzana Michael Ndiweni ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyoBulawayo Vendors and Traders Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi ilizwe lingena kulanga lesitshiyagalolunye uhulumende enqume ukuthi iningi lihlale ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ikhuthaza abantu ukuthi belandele lesi sinqumo ukwenzela ukuthi bengahlukuluzwa ngamapholisa. Iningi lilokhu liphuma ezindlini ukuyathenga impuphu lokunye okusilelayo namanzi. Njalo amapholisa asebophe amakhulu namakhulu abantu elizweni jikelele ababikwa behamba-hamba mahlayana bengelanjongo ecacileyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso le.
Kulokhu kuqalisa i-lockdown kuningi kakhulu okuhlupha abantu uzafica ukuthi abantu baphasazela lapha abagcwele indawo yonke bedinga impuphu kakhulu. Kungavele ukuthi kuye kule mpuphu endaweni ethize abantu basabalala bayekhonale. Labantu nje khonokhana ukuthi bebevele bengakujayelanga ukuhlala phansi. Abanye ngabanquma bedinga utshwala njengoba sizwile ukuthi buvaliwe. Abanye abantu belethemba lokuthi engxenye mhlawumbe bangafika endaweni ethize bazafica indawo ethize ivulile. So abantu basabhodabhoda sibila khonkana nje ukuthi abantu bebevele bevalelwe bengathenganga zonke izinto. Ngananzelela ukuthi isinqumo lesathathwa kungolwesihlanu ukuthi ngomvulo wakhona kuzamele ilizwe lihle livale. So ngokunjalo-ke abantu abaningi bavalelwe bengakathenga izinto eziningi. So lokhu begijima abantu besiyalelale bezama ukuthola. Uzafika ukuthi la manzi indawo eziningi ziyavalelwa amanzi kugcina abantu sebesiya ezibhoraneni sebezama ukuthi bayethola amanzi. So yikho kubangela ukuthi abantu bangahlali phansi isikhathini esiningi.
Liyasuthiseka yini ngendlela amapholisa lamasosha aphethe ngayo abantu ukubabopha nokuthi bavalelwe nje esitokisini? Kwamanye amadolobha abantu bathathelwa impahla abazithengisayo. Kungabe kule yindlela engcono yini eyoku thatha abantu kulale yenziwe?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association bese ivele sike saphuma ngaphambilini sikhankasele ukuthi ngabe kuthiwa kuba le lockdown yayona iBulawayo ngokwayo njengoba ilizwe belingakabi lohlelo olunjalo. Ngakho-ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi zihlale phansi okwamalanga la asele angu-16 ngoba i-COVID-19 le kuzinqatshelwe ukuthi abantu bahlale phansi ngoba nxala kube obayo besiyalelale kuzaba nzima ukuthi siyenqabe i-COVID-19. So sikhuthaza abantu ukuthi bahlale phansi. Yebo, siyakwazi ukunzima kodwa isiqongoselo sethu ukuthi abantu abahlale phansi ba-practice social distancing bahlale ezindlini. Naturally nxa umuntu ezethe wabanjwa ngamapholisa amalungelo akhe bose abengasafanani lakuqala nxa kade ngakabanjwa. So sibabonile abantu bepakishwe emarolini laphana besiyafakwa e-centrali langaphi ngapha abantu bethathelwa impahla. Bona abantu okumele bakunanzelele ukuthi kathesi sikulockdown nga kutuwa lockdown umuntu kasari njini unga velu pume pande la pana ukuza ama polisa kuchengzele kutinto enzayo gaifunagali baya tina sebezi saba kupiza nguti minimum force wati tinesi kukutaza kutila nga zo kutuwe wenzi minimum force ya kona ama lunge la bantu empilo ka asoni cho nga kuti the moment seweba crowd ta wandao so kutifita the whole purpose yokuthi baba kuze babuyele ezindlini bephilile. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi amapolisa nxa esithi abambe abantu bananzelela kakhulu social distancing yonalala ngoba yesilwisana lawo the moment elwa crowd awandawo kusuka kube le problem. Ama fines nxa abantu kuyikuthi bebefindiswa bebuyela ngekhaya khonokana kufana lokuthi luswazi abaye beluchayiwe lolwana ukuthi umuntu angaphinde abuyele endaweni ethize. Kodwa ke sikukhuthaza kakhulu ukuthi amapolisa akahloniphe social distancing lanxa sebethe babamba abantu kwenza ukuthi abantu labana ngoba kakwazi ukuthi omunye uyabe egula lomunye ongakhuliyo mbala. Khonokana sizakuqakathekisa kakhulu. Laba bantu siphinde sibakhuthaze futhi ukuthi amapolisa nxa sethe asesenza umsebenzi wawo. Most of the time amalungelo omuntu abe ngasoze alandele wonke ngenxa yokuthi nxa sofakwe erolini laphana i-social distancing right liyana kade ula uhlezi ngekhaya uyabungaselayo. Akufanani lokuthi ngabe uthi ukuzihlayela ekhaya.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kolunye udaba lwecoronavirus ugatsha lwezempilakahle luthi soluvumele usiwalo weHarare ukuthi asebenzise imithi yakhe yesintu ukwelapha igcikwane lecoronavirus. Kuncwadi evele kulolu gatsha isiya kumanisipala weHarare umnumzana Kenneth Chivije usevunyelwe ukwelapha abantu abalegcikwane lecoronavirus.
Yebo, mthokozo muhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwethe connection esilethulela ngolwesibili maviki yonke ngo-8 PM kusiya ku-9 PM. Namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osuvulele abantu abedlula inkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa emhlabeni jikelele. KweleZimbabwe lumkhuhlane usuthethe umphefumulo womuntu oyedwa. Silusizi zilukandaba ukuthi ngeke liyenelise ukungena ngo ngokuhlelo lolu njengensukwini ngoba sisebenza sisezindlini lapho okungena imitshina yokusixhumanisa ngocingo ngenxa ye-COVID-19. Lanxa kunjalo zulukandaba uhlelo luyaphuma noma kanjani. Ngakho ke asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike ngo-8 ntambama.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abakumsebenzi wokwamukela imali evela phandle kwelizwe bamele baqalise umsebenzi ukwenzela ukuthi abathunyelwe imali benelise ukuyayithatha. Amabhanga wonke abevaliwe phansi kohlelo lukahulumende lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uthi ukuvalwa kwezindawo eziningi ezivalisa amabhanga sokuthiya abaningi abaphila ngokuthunyelwa imali yizihlobo labangane abaphandle kwelizwe besekunzimeni. Ngalokho amankampani asebenza kule misebenzi azise uZulu ukuthi sebezavula kusukela kusasa kuthi ngamaviki wonke bazavula ngolwesibili kusiya ngolwesine. Lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umkambo wensitha othengisa impuphu usuthuthukile ngamandla kulandela ukuvalwa kwendawo eziningi. Leli phephandaba lithi abanye bayavukela emadabu kakusa besiya emzileni wokuthenga impuphu kodwa ingazatholakala. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-zimlive.com lithi inhlanganiso yamatitshala e-Zimta ithi imihloliso kanhlangula lekalwezi kumele idlulisele phambili ngoba imfundo iphazamisekile ngokuvalwa kwendawo ezijeneyo ezivalisa lezikolo. Linhlanganiso ithi njalo
ikhathazwa ikubanjwa ngamandla kwamatitshala okwenziwa nguhulumende othi kumele basebenze ngalesi sikhathi indawo zivaliwe ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Alibonani basakazi be-Studio 7, mina ngubhanda moyo ngiko nyama esigabeni kwamagama village ward 9 makhulela plant 2 lima west. Hayi thina lapha sibhekane lobuzima, ubuzima esilabo lapha yikuthi lapha siphila ngaphansi kwe-South Africa, zonke izinto sizithole e-South Africa ngabomalayitsha. Njengoba kuvaliwe nje akulanto ehambayo, asila mali asila kudla, noma ukudla kukhona ezitolo uzakuthenga ngani. So abantu kulesithulo esinye esimangalisayo esingazi ukuthi noma kuthiwa sihlale endlini, sihlale endlini sidle, akulanto esizayidla, akula mali esizayithola. Ngiyabonga, ngingabi mude kakhulu, ngibhanda mina.
Sanibonani majosi, sanibonani bawo labo dadewethu linjani khona ngapho Studio 7.
Hayi thina siright kodwa sesibulawa nje kulala ujeka ngoba sivalele e-South Africa. Ngipela lapho engikhona mina, awuphuma nje abantu beyogcwala beyofuna ukudla, amasotsha abeselapha akhahlela kuselaka abafuni abantu banjani bavutha nekorovanini. So hayi mina manje ngoba ngizithanda vele ngihlezi endlini, ngihlezi endlini sesowethu yiko lapho engihlala khona. Siyabona umpofu.
Yebo yebo, ku-Studio 7 linjani? Lo ngu-Mr. Mhlanga, Cloud Mhlanga lapha kwaBulawayo. Eyi, asibhekane le sikhathi esinzima kakhulu esomkhuhlane lo khona. Lobu nzima esibhekane labo kakhulu indawo yamanzi lapho kwaBulawayo. Akulamanzi and lama-lockdown lawa khona, eyi, kunzima kakhulu. Ukudla akakutholakali, impuphu iyadula, into zonke nje ziphomba ukuba matasa. So asazi bakithi ukuthi kuzolunga kanjani, but nje siyafisa ukuthi ngabe lo mkhuhlane nje wenza udlule bakithi, ngoba lapha eZimbabwe vele sebenzimele. Ngaphinda kube lo mkhuhlane lo, I think into eziningi ziyamoshakala. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7. Ngomlilo ngokusebenza lapha kwe-South Africa. Ngiyajabula ngokuthi eZimbabwe lalo lona lilandela amanye amazwe ngomthetho wokuthi kumiswe into yonke eyenzakala elizweni ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi kulwisane ngomkhuhlane lo we-coronavirus. Kujabulisile, kuyabonisa indawo yasicabanga, kodwa ngikhala ngamabutho namapolisa aseZimbabwe ukuthi mayethe athola abantu bengalandeli lezi zinqumo babe locuku ehlukumeza abantu ngendlela engokuyi-understand. Kanti kunini bona bazaye bahloniphe ilungelo lomuntu labantu ukuthi umuntu uyahlonitshwa? Mhlawumbe inkantolo yekuma enkantolo abe lecala kumbe ifayini lokwenziwayo, kunokuthi bathathe umthetho bofa ezandleni belimaze abantu, beshaya abantu, benze yonke nje into embi emuntwini. Mina ngazi ukuthi kanti sizaze sifunde nina ekhaya, ika awuthi into bazaze bafunde nina ekhaya ukuthi amapolisa lamabutho ma ukuthi umuntu uphuma esandleni akakwazi ukulandela imithetho, uyahambe ekhoti. Ikhoti yiyo ezomgweba ngaleso sikhathi. Kulokho abakwenza abantu bathatha umthetho bawufaka ezandleni, abantu akuyona isolution yokuthi nje umuntu abehlaywa ngaleya ndlela enzakale ekhaya. Akazi ukuthi kathi izophela nini le nto. Bengicabanga mhlawumbe ihamba nomnumzala umkhabe, kodwa hheyi, ngiyakubona lana indoda u-Emmerson Mnangagwa ewupresident khona njengamanje iyaphambili le nto. Siseproblem enkulu kakhulu ngesimo sokungqaka ukuthi abantu laba abalandeli imithetho yokuthi umuntu ulelunge. Bona uma ukuthi umuntu wonile kahambe ekhoti ayemiswa phambi kwekhoti iyenza intando yayo. Niyabantu abafundileyo, nothi bona ukuthi ebelimaza beshaya abantu benza yonke into embi engabonisi ukuthi singabantu, kodwa silodlame nje, singabantu nje abaziwa ukuthi Zimbabwe lizolodlame. Akukho kahle mani kwam emehlweni amanye amazwe. Ngiyabona.
Mina ngumisa Swanda, into engiyibone lapha ijombe lapha eZimbabwe ijombe. Ngifike emavenkeleni lapha manje. But ngiyobona lapha into enkinga lapha manje. Ngibona abantu ngama-past 6 abachayo. Bachayiwe sibili abantu ngendlela ebuhlungu. But abantu laba abahla abasewiwe. Those people are the right police number regular one of police law, long as we long. Cutting as we longer, go Lapo, one of I seek mentally coronavirus in a lay, not police, a hamba, a child about even as we then. I want to ever power. Whatever some power, but without protection, what he bang in the into an evaluate him and infaluate nothing is worth infaluate near a court. Love and then we'll let smoke. Smoker, Lena, if we let a little police out there. So what he lied. Now we chat with the child got a slim four with guy. Kusho ukuthi wona ibavunyelwa yini kumbe thina esisezona system mkhuhlane kumbe yona ubona yona mkhuhlane ngoba bona abazinazi uyobadlala le nto leyo ukuthi wona bayenza into yona leyo ukuthi bona babe buthana bebuya le motha begcwele itruck bebuye bezochitha abantu then bebebuthana begcala isinuka. So lokho akungiphathi kahle, akwazi ukuthi igovernment ithini ngakho.
Lawo ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweleBhilithwane umnumzana Boris Johnson otholakale elegcikwane le-coronavirus ubikwa usegula kakhulu esekubangele ukuthi asiwe kungxenye yesibhedlela sabagula kakhulu i-ICU. Izizalwane zakwaleTurkey zibikwa zikhathazekile kakhulu ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, kodwa umongameli Recep Tayyip Erdogan uyala ukuthi ilizwe leTurkey livalwe njengamanye amazwe omhlaba amaningi. Ke sikhangele ezivela kwelemelika. Sebesedlula inkulungwane ezilithumi i-10,000 asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus ngapha kwelemelika. Lokhu kwenzakala iziphathamandla zalelo lizwe zisithi uZulu kumele akhangelele uqansa kwenani labazabanjwa ligcikwane leli kumaviki amabili alandelayo. Lanxa ezinye indawo eziningi ezibalisa izikolo, imisebenzi, lamabhawa zivaliwe, uZulu uyavunyelwa ukuphuma phandle ayedinga indingeko.
sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe umumo welizwe lemelika ngalesi sikhathi sobunzima.
Lapho sikhona lapha eIndiana into eziningi zimile stand still. Imisebenzi eminingi, ama sporting activities, ama church, anything nje okuhlangana khona abantu, so kuthiwa kuvunyelwe ukuthi kuhlangana kube labantu abangu 10, between 10 and 25, that's the most in any place, ngenxa yento yonaleyi coronavirus.
Manje ezitolo lapha kumi njani, sizwa kuthiwa kukhona osekusilela okufana lamaphepha okusebenzisa ezambuzini.
Yeah, lokho ngiyabona kube jikelele, kodwa sokuyafuna ukuthi wadinge sibili wadingisise, kodwa hhayi kuyasweleka sibili, ayashoda sibili. Ya
kahle kahle kathi vele amaphepha wona la asetshenziswani?
Ayinde ngamaphepha nje ukuthi kuyezambuzini.
Ukuthi aza asilele lokho ayisike ukuthi abantu bacabangela ukuthi azasetshenziswa ngezinye indlela na?
Hhayi, ukuthi azasile anti leli lilizwe eliphucukileyo, akula ma-newspaper, akula ya. So lilizwe eliphucukileyo vele injayelo yabo ukuthi bahlala bele nqumbi yamaphepha wona lawa akuya ngaphandle, futhi njengoba kulama-flow futhi angithi uyabona ibabaybesulamakhala njalo.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio.
Traveling up the mountains one day, and suddenly I heard a voice come to I and say, yeah, yeah. Behold, I come quickly to pay every man according to the work that he has done. And I know that he will do more. And I know, yes I know, that it was the voice, of the Most High. So behold, I come.
Imnandi ingoma ye culture isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abaphila ngokuthengisa izitaladeni bathi sebethumele uhulumende amagama abo ukuze baphathiswe kusikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawa ikhuthaza uZulu ukuthi angasuki ezindlini ngoba amapholisa ebopha abazulazulayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele amabhanga ukuthi avulwe kusukela kusasa. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta ntambama ngo 7:30 libe lelanga elihle.